kwakuyisika desendaba ku VOA indebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-15 Nkwenkwezi 2021 nguChris Dande. Uxolo mhla ziku-22 Nkwenkwezi 2024. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union kumbe i-ATUS umnumzana Obed Masaraure usetholakale elecala lokuvimba umthetho. Isilinganiso segolide elithengwe nguhulumende lonyaka sehle ngokubili ekhulwini 2% nxa kuqathaniswa le golide elathengwa nyakenye ngesikhathi esifanayo. Lanxa uhulumende sithi kulicala ukuthi osomabhizimusi bahlele intengo yabo ngedola lemelika kuphela, lokhu yikho kanye okwenziwa zingatsha zakhe ezigoqela olwezemfundo yaphezulu i-higher education and tertiary. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi e-ATUS umnumzana Obed Masaraure usetholakale elecala lokuvimba umthetho. Wabotshelwa icala leli ngontulikazi ngomnyaka ka-2022, wasevunyelwa ukuthi ahlawule imali yesibambiso ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Uzagwetshwa kusasa. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umanji uFeresu Chakanyuka uthe kumele uMasaraure evalelwe ngoba kulobufakazi bokuba icala aletheswayo likhulu kakhulu njalo lilakho ukuthola isigwebo esilukhuni. UMasaraure ubikwa waloba enkundleni eTwitter ekhuthaza imithethwandaba ukuba ikhulule unobhala jikelele we-ATUS umnumzana Robson Chere. Isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba Kuye Moyo utshele iStudio 7 ukuba kuyabethusa okwenzakala kuMasaraure olwela ababalisi ilizwe lonke jikelele. Umoyo uqhubeke sithi kuyamangalisa ukuba icala leli lenzakala ngontulikazi 2022 kodwa abachuchisi bebethatha isikhathi eside ukuba balithonise. Uthi lokhu kubanika intshukuntshu yokuqhubeka belwela ilungelo lababalisi.
Kina-ke njenge-ATUS labanye abaningi babona lokhu kuyikuchemela phezu kweyokukhululeka, ngoba uMasaraure indoda adilisana leholo lababalisi eliphansi, mhlawumbe isici sakhe ku-Second Republic ngesokumela izisebenzi. Okubi-ke ukuthi uhulumende esebenzisa ezomthetho ufuna ukuvimba ukuthi izisebenzi zikhulume ngeholo lakhe.
Olwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-People Power umnumzana Pride Mkhono uthi le yindlela yokuba izisebenzi zingaphakamisa amakhanda ngeholo eliphansi lesimo somnotho.
Utshengisela ukuthi lokhu kuhlukuluzwa yinto ebe esibona kubeke isenzakala kusukela esiqalisa ukukhokhela indaba zamatitsha, ikakhulu indaba zokuthi bengezelele imiholo, njalo imiholo le ibhadalwe ngemali ethengayo engama-US dollars.
Kodwa ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mduta uthi kumele abantu abaphikisa uhulumende bakwenze belandela imithetho yelizwe.
Sikwazi ukuthi ilizwe lelilalwelwa singaze silithengise silithathe izwe.
UMasaraure wabotshelwa icala leli ngomnyaka ka-2022 kodwa waqhubeka ngomsebenzi wakhe wokumela ababalisi bona abathi iholo abaliphiwa nguhulumende liphansi kakhulu. Ingcitshi ezicubungula ezamalungelo ezisebenzi zithi uMasaraure uhlukunyezelwa umsebenzi awenza ngesikhathi owaye ngummeli wezengeza edayile eParliamente umnumzana Chopskala esejele lapho ayisikhulumeli sakhe njalo ikhuthaza kakhulu ukuba akhululwe ngokusenjalo idayile High Court namhla lidlulisele phambili isicelo sikaNevile Mtswangwa sokuhlawula isibambiso sebail uNevile indodana yomphathi ntambo kahulumende obona ngezabo esifazana lamabhizimusi unkosikazi Monica Mtswangwa lesikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Mtswangwa uNevile uboshwe ngeviki edluleyo ethuthiswa icala lokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni umthethondaba unqume ukuba aphenduke ngomvulo ngeviki ezayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Isilinganiso segolide elithengwe nguhulumende lonyaka sehle ngokubili ekhulwini nxa liqathaniswa lalithengwe nyakenye ngesikhathi esifanayo. Umphathi ntambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando wazise lokhu esungula uhlelo lokukhuthaza abemba igolide ukuba bathengisele uhulumende. Igolide elithengiselwe inkampani yeFidelity Gold Refineries eyiyo ethengela imele uhulumende lehle lasuka ku 8.57 tons lafika ku 8.4 tons. Uhulumende ukhangelele ukuthenga igolide elingamathani angamachumi amane kusiya phela lumnyaka. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezenotho njalo isebenza lenhlanganiso yeDisability Rights Center umnumzana Masimba Kutshera.
Ngibona njenganoku kuqakathekile sibili ukuthi uhulumende azame amaqhinga akhe wonke awokuthi abathengisa igolide balethe igolide uFidelity Gold Refinery. Ngoba siyakwazi ukuthi imali leyi isekelwe yi-gold lamanye ama-minerals. So ungatholakali kwegolide uzatsho ukuthi imali ezaba khona emkambeni kumbe imali ezaba khona ukuthi abantu basebenzise iyabe ingekho nxa khangele ugavena ispeech yakhe ubesithi yena imali ezaba khona izaba ihambelana legolide elikhona. So nxa kuyukuthi igolide liza lutshwane mbijana utsho ukuthi umele akhiphe enye imali ku-circulation.
Kungabe kuyini okubangela ukuthi inani legolide elithengwe leli libe lisehla kulokwenzakalayo na kwezenotho okubangela lokho?
Athi okwenzakalayo ukuthi uhulumende nguye wodwa ovunyelwa ukuthenga igolide kuma miners. Wodwa imali athenga ngalo igolide iphansi. So ama small scale miners bahle bethatha igolide lawo bezame ukuthi balithengise phandle kwelizwe lapho abathola khona inzuzo eningi. So umele uhulumende azame uvala ama leakages lawo. Wodwa umele uhulumende njalo engezelele imali abhadalayo nxa ebhadala ama small scale miners, ngoba abantu bayabe limayini gold sibili kodwa bayabe belismagla lisiya phandle kwelizwe ngoba bayakwanisa ukuthi bathole inzuzo ephezulu nxa kuyikuthi balithengisele phandle kwelizwe kumbe ukulithengisela abanye abantu abangayisiwo uhulumende.
Intengo yegolide la iqhubekela phambili isehla ku-global market. Lokhu kuthoni-ke nxa sesikhangela amandla emali yeZimbabwe gold?
Uzabona ukuthi yiyo indaba eyenza ukuthi amazwe amaningi achiyane lowu vale currency eyayisekelwa ngama minerals lawa, ngoba intengo yama minerals iyatshintshatshintsha kwezinye isikhathi iyakhwela kwezinye isikhathi iyahle iyehle. So nxa kuyukuthi intengo isiyehlile sokusitsho ukuthi igolide oyabe ulalo nxa ukuyukuthi ubambe i-currency leyo amandla awemali azihla njalo ehambelana lokwehla wemali emgambeni global market.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi yezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye Disability Rights Center, ubesecingweni lo Tabo Kancube we Studio 7 ekwelebilitane. Lanxa uhulumende esithi kulicala ukuthi osomabhizimusi bahlele intengo yabo ngedola lemelika kuphela, lokhu yikho kanye ukwenziwa zingatsha zakhe ezigoqela olwezemfundo yaphezulu e-Higher and Tertiary Education. Lolu gatsha lwazise ukuthi imali yemihlobo ibiza amadola emelika angamachumi amahlanu, i-$50. Ugatsha lwendaba zasekhaya lolu lubhadalisa abantu abathatha incwadi zokuhambisa ama-passport ngedola lakwele Melika. Abahlaziya ezenotho bathi ukwenza kukahulumende lokhu kwenza ukuthi abantu bengabile themba kumali yeZimbabwe entsha, iZimbabwe Gold. Bathi nxa uhulumende efuna ukuthi abantu besebenzise imali, kumele ingatsha zakhe zisebenzise zona kuqala. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi izitshetso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF yizo ezibangela ukuthi abadabuka eZimbabwe bengene kulelo lizwe ukuyadala amacala. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana lisebenzise izigidi ezingamachumi amahlanu zamapula, i-35 million pula, ukuhlawula abalimi abathi bantshontshelwa inkomo ngabeZimbabwe. Intatheli zindaba eStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
UMasisi uthi kumele abe eBotswana babekezelele izalwane zeZimbabwe ezibhekane lesimo esinzima somnotho ngenxa yezijeziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zezibandla leZANU PF ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. UMasisi bekhuluma emkhosini wokunika inkomo ezakhamizi esiqintini seBhubhirwa duze lomncele weZimbabwe kwindlela yokubuyisela isifuyo okuthiwa zantshontshwa ngabeZimbabwe. Abalimi baphiwe inkomo eziphose zifike inkulungwane ezintathu, i-2891. UMasisi esithi ubonga uMnangagwa ngokumlalela phezu kodaba lokuntshontshwa kwezifuyo.
Kuqakathekile ukuthi ngibonge umongameli Mnangagwa phezu kodaba lolu silobudlelwano leZimbabwe, kodwa kulabanye abangazwisisiyo ukuthi kungani sizwana leZimbabwe. Angithi abantu beZimbabwe, izihlobo zenu.
UMasisi uthi uyakwazi ukuthi kulabanye abathi ngabe leBotswana liyahlanekela eleZimbabwe likhuze okwenzakalayo ngoba kulokusola ukuthi kukhona ungahambi kahle ngendlela uMnangagwa aphethe ngayo intambo zombuso.
Abanye bathi iZimbabwe kukhona engakuhambisi kahle, nakhona lapha eBotswana bakhona abakholwa khonokho besithi iZimbabwe ilizwe elilombuso oloncindezelo, ngakho kumele sikhiphe ilizwe lethu phezu kwalokho. Kodwa mina ngithi ngizaqhubeka ngikhulumisana kuhle leZimbabwe.
Uthi izijeziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga izwe ezenza abeZimbabwe ukuthi bangene kwele Botswana bedala amacala, ngakho uyazwisisa isimo sabo.
Nxa abantwana bebulawa indlala bayangena bathathe okungafanelanga ukuthatha, bayangena khonapha bezontshontsha ukuthi babambe ithumbu.
Kodwa ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube kavumelani lombono kaMasisi.
Asonto esingathi thina ibangwa ngama-sanctions leyo izijeziso zenotho, kodwa ibangwa yikuthi abantu eZimbabwe bayalamba ngenxa yokubuswa kabi, ngenxa ye-corruption ephezulu, ngenxa yosizo olukhulu obelungavimbeleka ngokubusa kahle eZimbabwe. Yikho kudingakalayo kuphela umbuso oqondileyo, umbuso ohlonipha amalungelo abantu, umbuso owamukelekile ebantwini beZimbabwe emhlabeni, uza kwenza ukuthi kube lokuthula lentuthuko eZimbabwe, abantu bangadingi ukuthi baye kwamanye amazwe.
Omele iZimbabwe Community kwele Botswana umnumzana Sifas Chuma uthi noma nje kulo daba lwezijeziso zenotho abantu bekhaya kumele baziphathe.
Ngibona engathi uhulumende for the sake of abantu bakhe wenze kahle but lakho kutsho khona lokho ukuthi lathi singabantu bekhaya abantu bake bazinoka amakhwapha ukuthi uvuke kusasa usule nkomo ezingu-100 ulele ungalankomo izolo asonto enhlele
uMasisi uthi angeke avume ukubona abeZimbabwe behlupheka njalo abeBotswana bengakhohlwa ukuthi kusasa kungaba yibo ukukhuthaza njalo amazwi ngentshonalanga ukuthi aqhubeke ekhulumisana leZimbabwe kudingwe indlela yokwesula isijeziso zenotho eleBotswana liqhubeka lisindwa ikungami kuhle komnotho kweZimbabwe sekungene abanye bezokwemba igolide ongekho emthethweni kukanti abanye betheswa umlando odala amacala njalo nje ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Abesifazane abavotayo kwele Melika bayedlula ingxenye yabantu belizwe lonke abavotayo. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns ulobe lolu daba olwethulwa yimi uChris Gande oluveza ukuthi uMongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump benzani ukuhuga abavoti besifazane. Okuningi okumunyethwe ngumkhankaso wokhetho lwalumnyaka kugxile kumithetho yokususa izisu i-abortion lelungelo lokuzithwala. Kodwa abesifazane bele Melika babhekane lokuningi kulokususa izisu nje kuphela okwenza imikhankaso igoqele lezenotho ezempilakahle lokwephulwa kwelungelo loluntu lomthetho. Esigabeni seMinnesota, ovotayo unkosikazi Rebecca Jensen uthi uMongameli Joe Biden kumele anconywe ngoba wenza okumele kwenziwe.
I think things about the environment are very important. I think the economy is important and healthcare. I'm a nurse.
Ngibona indaba eziphathelane lezemvelo ziqakathekile. Ngibona izomnotho kunyeke lezempilakahle ziqakathekile. Ngingumongikazi njalo ngihlala ngidibana lomkhuhlane we-COVID kaningi-ningi. Wonke umuntu uthi sesedlula isikhathi segciwane kodwa hatshi.
Esigabeni seNevada, ovotayo unkosikazi Julie Benbe ufuna ukuthi umnumzana Donald Trump akhethwe okwesibili.
He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. We were all working. The gas price.
Wayesenelisa umnotho welizwe. Kwakungelani. Kwakulokubambana. Sonke sasisebenza. Intengo yamafutha ezimota yayiphansi. Ngithi wayengumkhokheli woqotho. Ngumuntu olungileyo. Othanda ilizwe lakhe. Wondla umdeni wakhe olesizotha. Siyamfuna njalo.
UBiden ulomkhankaso oqophe abavoti besifazane ngohlelo lwesigodlo seWhite House esiphathelane lokucwayisisa kwempila kahle yabesifazane.
Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board.
Ungakhangela ukuphumelela ebesikwenza kwezemithi emhlabeni jikelele. Kodwa abesifazana abananzwa.
Umkhankaso kaBiden wethule ugwaliba ngelanga labomama ele Mother's Day ochothoza imigoqo kaTrump yokwehlukana kwezimuli zabokuza olulotshwe ukuthi lungisela omama abasempilweni yakho vimba uTrump. UTrump utshele umhlangano wabomama bezokholo lwesiKristu ukuthi uzaletha ukuthula kuzwekazi leEurope. UTrump uzama ukuhuga abavoti besifazane ngimbiko yokuqinisa isandla kwabephula umthetho lodaba lwezokungena elizweni ngokungekho emthethweni.
I think I do great with the suburban housewives because they want to remain safe. But they loot the jewelry, they take their
purse. Ngalifuna ukuthi abangena elizweni ngokungekho emthethweni bengangeni ezindlini zenu ngamafastela balintshontshele. Kumele livotele ukuthi sisuse isehluleki esingu Joe Biden ngokutshetsha.
Inhlanganiso yeCenter for American Women and Politics ithi abesifazane yibo abaningi abavotayo kukhetho lukamongameli kusukela ngomnyaka ka-1980. Ngomnyaka ka-2022, inhlanganiso yePew Research yaveza ukuba uBiden wathola amavoti abesifazane adlula akaTrump ngokuyisilinganiso sokulithumi lanye ekhulwini 11%. kweza abahlala kwamanye amazwe e-diaspora, umongi ozalwa eZimbabwe esebenza eNorthern Ireland, umnumzana Alexander Mathe, uthi baningi abasuka eZimbabwe besiyadinga imisebenzi yokonga, abakhulileyo asebephila nzima ngenxa yokuswela umsebenzi. Umathe uthi abahluphekayo laba babhadala imali efika inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha zamadola eMelika, i-6,000 umuntu munye ngamunye ukuze befika kulelo lizwe. Utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abehluleka ukuthola umsebenzi sebephila ngokunikwa ukudla nguhulumende.
Kakhulu okwenzakalayo ukuthi kulababuya bengama healthcare workers obekungani kuyikho bekuvamile kulezi nsuku. So uyathola ukuthi ama challenges abeke bahlangana lawo ukuthi bathi bese Zimbabwe khona ngapho bathenjiswe umsebenzi umsebenzi wangkhona uthola ukuthi bengela ama hours ukuthi besebenze. Bathi besika ngapha uyathola ukuthi abala msebenzi kodwa babe sevele bafika khona apha then employer abe babhadalisa izimali uthole ukuthi umuntu ekhiphe imali engange-£5,000. So ethe fika ngapha uthole ukuthi indlela ababehlala ngayo babekuma-squatters uyathola ukuthi babe yi-4-5 erumini encane. So iwa ama challenges avamile yathola ukuthi abanye bakhona khona abasebenzi kodwa abantu uma beseZimbabwe bayibonangani abantu bayasebenza but khabe sokungani kunzima.
So umuntu nxa esekubanga lelo uyabe sephila njani? Akusithele lawo ngabe uphakathi kwabanye abanjalo yini?
Angitsho mina ngibuye ngendlela engani i-straightforward because indlela yokubuya njengonesi uyabona into ziyabe zihlelekile so uyabe ukwazi lapho uyakhona konke kuyabe kulungile. Kuyabe kusendleleni yangkhona kodwa kaningi baphila ngama food banks yabo. Ama food banks yilawo ukuthi kulabantu ababe donate okokudla then bese bewisa kuma church so abantu babe siya khona ngapho besiyacela ukudla bephiwa bencediswa. Into ephilayo le Dube, into eyenzakalayo kathesi ngikhuluma kunje into ekhona.
Kusinda kangakanani nje ube umuntu ekhangelelwe ukuthi uyabe ethumezela ekhaya okuyimadlana khonokho nje akutholayo njalo ebhadale irenti khonapho lezi zinto?
Ngitsho ukuthi bayathumela yini kuyabe akula kuthumela ngoba uyathola ukuthi kulama cases okuthi umuntu even erenti yabe ngelayo so babe sebehlala bencediswa ngabantu bama-church ama-organizations ancedisa abantu abangani bakuma-situations anjalo. Vele abanye vele ngingathi abathumele kuyabe ngathumela ungathumela njani imali wena usesimweni esinjalo. Abanye baqala befihla but uyagcina sephumela egcekeni ebatshela ngekhaya ukuthi umumo vele awumaka kahle.
Singathi baningi kanganani abantu abakusimo leso?
Angisho bona ukuthi kwakaba lesikhathi sokuthi abantu babebuya ngapha bengama-healthcare workers ama-care assistants. So babuya abantu ngobuningi babo but bafika baba kuma-situations achiyene yangangawona lawo njalo ihulumende yajabona uhulumende we-Britain usetshintshe kaningi ningi ama-policies e-immigration ngoba bazama ukuyehlisa inamba yabantu ababuya ngapho. Siyathola ukuthi aba-vulnerable abangani baphethwe ngento ezinjalo yibona laba ama-healthcare assistants kaningi ningi.
Hello ke ngumnumzana Alexander Mathe, umongi ohlala eBelfast eNorthern Ireland, ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le eIreland. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu ngembono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Kati yenu mnanga kwa wakati wakangaka usabani kahle kahle. Ma ethi ngu-president wavotelwa ngabantu. Imoto lezi zingathi ezimgwadileyo ngezandla. Kesikolo kwabantwana beZimbabwe balala bengahlala. Abantwana beZimbabwe balambile. Waye kungathengiswa imota lezi kuthengelwa abantu futhi. Imoto ezingako ezigadisela kuphela. Imoto ezingako ezigada umbulali. Usabani mnanga kwa ma kusawuthi wavotelwa ngabantu. Into ayisabayo yini? Ende kujike futhi ukuthi waye imoto lezi kahle kahle zingathengiswa kuthengelwa abantu futhi. Kubhadala amatiche isikolo lapha kulungisa isikolo yokuthi
hayi ngiyabona Studio 7 WhatsApp bengazi ukuthi izinto zihamba kanjani. Mina bengicabanga ukuthi kuba lula ukukhuluma ngesikhiwa utype ukuthi izinto zonke zihlele kahle noma lisenzama uku-forward ama-message lawo engathumeleyo ukuthi utholakale usizo lalo mfana but angabe kunzima leyo ndlela. Hayi siyabonga kakhulu sizongalokasizama ukufunda usize sithole usizo. Siyabonga.
Studio 7 eyi abantu bayikhuluma inyongo labo bezana unkosi yami. Umuntu ezana ukwakhuluma into ephilayo nje akekho even noyedwa okwakhuluma into ephilayo lokho engamamela nje Studio 7 akekho umuntu ezana ukhuluma into ephilayo bonke ngathi bayahlanya labantu mina ayina ngazi bonke akekho noyedwa okhuluma into ephilayo kuzomthula incube nkosi yami eyifundiso eziphendukile zatshintsha kwaba iziponda nje ezingenamsebenzi ebekhuluma into engazisebenzi benza into ezingasile nkosi yami from izindola to beras check yamabondi manje sokuyiziki nalo liwa njalo ilokhu ivalo ayi ezami iyehluleka nkosi yami iyehluleka not okudlala iyehluleka at least kube kuyafakwa enye iphathi sibone ngayo ukuthi yona yenza njani
ninjani Studio 7 themba lonke liphilile basakazwanye labalaleli siyaveza amawofethi athi wona afuna ukuthi kuhlolisise i-compensation yabo azange kwenziwe ba thina ke esahlukumezwa ngumxazo yegugrawuni sibancane sizala sidle mali i-nutrition kwenziwani ngathi sisidla ukudla okuvele kungakaze kwedliwe emhlabeni lathi siyayicela i-compensation yenale wonke umuntu akade khona isikhathi segugrawuni labazele kusiyasukela ngo-89 bahlukumezile sisidla izihlahlakazana siphila nzima lathi sicela i-compensation bayitholile imali ekuqaleni bayisebenzisile abanye bayisebenzise kubi sebefuna eyinye lathi sifuna i-compensation ngoba sahlukumezwa nxa egrawuni lathi siyayicela i-compensation yenaleyo siyabonga
Studio 7 salibonani lathi ibantwana bezimbabwe bafa ngendlala nje bathi imali egovernment lathi ingaphi njengobana izikolo zibiyilwe zirinovethwa ngabantu abazisebenzela e-South Africa Botswana emazweni angaphansi bazirinovethela lathi imali egovernment ingaphi kuthiwa nje ubaba omna kakho uyacela ukudla kulo muntu ongubaba shiwo ngacelela abantwana ukudla kumbe kumele thathe imali egovernment ezithenga ukudla hayi okwezimbabwe sokuzima lokusukusehlula thi na angikhona ukuthi umuntu angathi engubaba kuthiwa uyacela izimbabwe ile zinto zayo zonke hayi sicela ngaso kube hlulile bethiyele elilizwe lethu kungcono kuthiwe kwakubuse abantu ababuya ngaphandle kwamazwe ngoba bangcono kakhulu barinovethe izikolo bayenza zonke izinto bayenza bagede umgodi yamanzi igovernment imali egovernment ngathi ngathi abantwana babe besifane ndlala chaba uchaba ngokuzethela abantu ukuthi imali egovernment ngawo ngoba nguye ongafuna ama-opposition party eparliament ngoba izanupf iyazenzela nje into ezifunayo ngathi akula opposition party kahle ngithuma lapha e-cosmos city ngokuzalwa ngizalwa impane
lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 yizo inombolo elingazisebenzisa njalo nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp nsuku zonke kuhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ezediaspora lapho esixoxa khona labadabuka eZimbabwe abaseSouth Africa ngokukhulunywa ngabamabandla ezombusazwe lapho bekhankasela ukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo kulelo lizwe. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUS umnumzana Obed Masaraure usetholakale elecala lokuvimba umthetho. Isilinganiso segolide elithengwe nguhulumende lonyaka sehle ngokubili ekhulwini nxa kuqathaniswa legolide elithengwe nyakenye ngesikhathi esifanayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk luyalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.